Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 kumbimbitho 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abokuza kwele South Africa baqhubekela phambili bedlela evalweni kulandela udlakela oluqondise kubo ikakhulu edolobheni leThekwini eDurban. Inhlanganiso ephathisa uZulu eManicaland ngoncedo ithi kayibonanga kwaba okulobandlululo kulandela imbiko esisabelele isithi kulobandlululo olusetshenziswayo.
Athi uhlelo lwemanikaleni lelana leyo yabantu abayihlele ingozi leyo ayisonto esingayipoliticisa sikhulume ngayo nje, abantu bayenza ingoma bedayize ngakho.
Lalelani lizwe ukuthi lamhlanje silobani kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngodaba lwamaprofita aselodumo, amanye akhona athiwa aqamba amanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abachayeli bezimota ezinkulu eThekwini kwele South Africa abadabuka kwamanye amazwe baqhubeka bedlela evalweni kulandela ukutshaywa lokuhlukuluzwa abathi bakwenziwe izizalwane zakwelelo lizwe ezithi kumele baphume baphele basuke kwele South Africa ngoba bathatha imisebenzi yabo. Abachayeli abakhulumele Studio 7 bathi ubudlwangudlwangu sobucaphele edolobheni leCape Town. Kubikwa abachayeli abavela eZimbabwe, eMalawi leMozambique abachayela imota zamankampani eSouth Africa sebesesaba ukuchayela izimota lezi eDurban leCape Town. Izizalwane zeSouth Africa zithi abantu bokuza sokumele babuyele lapho abadabuka khona. Omunye wabachayeli abaxoxele Studio 7 uthena igama nguSolomon wacela ukuthi singasebenzisi isibongo sakhe ngenxa yokwesaba ukuthi engagongodwa. Uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngiyomsebenzi wami ke Dube ngumshayeli wamaloli amakhulu lawo abe inkinga la ngomunye wakhona osentingini.
Uba kwenzeni ke Solomon? Kwaziweyo ube udriver kumbe uyini?
Ngishayela malala ngizifana makontina ni. Bathi truck yakhe leya bavala ngalavala ngayinto. Ngathi into abayenza abangafika nje sizwa sesifuna ukumgubhloka indlela ngaqala sesibili sile tholi lethi lithaka abazayimisa iphambili ekhosa ngayinto. Soma ke khosi nje
Hello ke nguSolomon umtshayeli wezimota ezinkulu ubexoxa le studio 7 eDurban kwele South Africa. Inhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seManicaland ngoncedo kulandela izulu lesiphepho iCyclone Idai eInternational Rescue Committee kumbe iIRC ithi izibonele ngawayo ukuba ukwaba koncedo akulabandlululo lokuthi umuntu ngwebandla liphi. Kulobufakazi bokuthi ibandla lezanu PF selihluthune umsebenzi wokwaba ukudla ukunika abantu lincitsha amalunga amanye amabandla ikakhulu awebandla leMDC. Kodwa isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe ibandla lakhe belisolwa ukuthi kaliphathisi laselisethula izimota ukuthi zithwale uncedo kodwa lokhu kwabonakala njengokuhluthuna umsebenzi lo. Umqondisi wenhlanganiso ye-IRC umnumzana Paulo Senichi ulobe ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esithi kodwa bayasola imbiko yokuhluthuna uhlelo lokwaba uncedo okwenziwa ibandla lezanu PF nxa kuliqiniso lanxa esithi yena kakubonanga lokhu kusenzakala. Umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo ubikwa isele idale lephalamende ukuthi amabandla awasoze avunyelwe ukwaba ukudla lenye impahla eManicaland ngoba sokusobala ukuthi abanye balenjongo engalunganga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gaule.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu baswele into abangayikhuluma bese bekhuluma amanga bezama ukungcolisa ibandla lezanu PF. Athi uhlelo lweManicaland lelana lo yabantu abayishele ingozi leyi asho into esingayipoliticize sikhulume ngayo nje abantu bayenza ingoma bejayive ngakho bese besenza khona kube yi-political agenda yabo ethile abalayo abayigijimisayo. Abantu balimele, abantu baphele, abantu ngabakahulumende. Uhulumende wezanu PF, uhulumende athi iphathi zanu PF, uhulumende ikuza bona uhlelo lwakhona likhokhelwa na uminister we-local government uJulai Moyo. Into kakhulumende asho nto yephathi leya njalo ileyo ukuthi iphathi ingena ngaphi ke kathi esingatsho kunje angikwazi konke lokho kuvelelanga kathi khona kuya kube ngubani lo ongayeke sekugcina sesehlulekanisa abantu ngokuthi ake sinobubehlelo ludubolo nje kuthi lo ngowezanu PF isikhathi saneso sivela ngaphi esokuba lo mnakano omubi kangaka abantu abafikelwa umoya ongayisiki ukuthi bahambe bekhuluma izinto ezingayisizo. Akukho lokho ntungameli, akukho indlela zabantu abafisa ukuthi kuhlale kukhulunywa ububi kuphela nezanu PF kuphela abengasazi bebone nje into eyodwa enhle eyenziweyo. Kodwa ngokunjalo khathesi umsebenzi lo ngokwahulumende ngicela bakuzwisise laba abantu ngabeleuhambela esikolo bakuhambela esikolo bakuzwisise ukuthi bayehlukanise umsebenzi kahulumende umsebenzi wephathi. Yiko abanye begijima khonale besiyayenzeza izinto ezingakhaniyo bezama ukuthi beqhubushelo lwe-MDC Alliance. Ayisikho konokho yimisebenzi kahulumende kuphela lo.
Kodwa into eyaziwayo esegcekeni baba uGawule ukuthi abasekeli benu nxa besiyathatha ukudla lokhu eManicaland bahamba begqoke impahla zebandla. Kungani besenza lokho?
Ngokuhamba kwezikhathi abantu befundiswa kuhle ukuthi hayi kungabi izikhathi zonke lapho elihamba ligqoke khona lokhu lizehlukanisa lokhu. Hathi kwala khonapho abantu babethi ye abantu kudla kuthi akunika izanu PF yedwa, hayi ntungameli ngamanga lawo akusekho lokhu. Uhulumende eyinsaleka babumnankakwa akukho njalo asikufuni khonoko kuyinto okuyinto lokunqakwa kwabakhona ngesikhathi sendlulayo. Khathesi kuhulumende lo uhulumende wabantu asikufuni
njalo akusoze kufunakale kholoko kodwa ukuthi umuntu kambe egqokeni okwakatheza hayi lokho kungathiyana nje ngoba abantu bathi bayazigqokela abanye bahamba emhlanganeni ohlanganisa umuntu wonke umuntu ezihambele ezigqokele iregalia yakhe iparty yakhe alokhona kungaba yindlela kodwa kuyabe kungaqondanga nje ukuthi abantu empini ezinjengazenezo baphonge ukugqoka nje iregalia yembuthano nenjengalala kumbe kukhona ukudla lento ezinjengazenezo.
Alo ke ngumnumzana Believe Gawule oyibandla lezana uPF bexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo. Iphephandaba lebulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi omunye njalo umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe unkosikazi Violet Mariacha oUnited Democracy Movement usesukile enkulumeni zamabandla ezombusazwe ezikhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lethe Chronicle lithi kulomunye undoda weHarare uPetros Pombo Rakani odubule wabulala umkakhe lomalumakhe. Okwamanje ke balaleli sengilichiya lilalele esikuthunyelwe ngabalaleli bethu ngeWhatsApp.
Hayi njani basakaza abahle. Hayi thina siyaphila likhuluma lovodloza umhlatho ngahlulwathawo. Siba losizi ngabafowethu laba abatshaywayo bebulawa kweli South Africa. Kuthiwa abazothathela ama-South Africa umsebenzi. Kukanti ke bezamela izimuli zabo ekhaya. Kukanti ke lapha eZimbabwe babalekiswe ngumbuso okhona. Umbuso wokuncindezela. Umbuso ongafuni umuntu ovusa ikhanda ofuna benze intando yabo, umbuso wezanu PF. Ngakho-ke izanu PF yehlulekile, abantwana balapha ekhaya basuka badinga imisebenzi kube basebenzele izimuli zabo. Bagcwele amazwe wonke kodwa bashaya, bagijinyiswa, benziwa lokhu lalokhu. So ngathi ke uNkulunkulu ophezulu angangenela ubone hawukele ilizwe leZimbabwe ukuze zonke izinto zibe kahle, kungabi khona ozasuka eZimbabwe sisebenze khona.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, sanibonani nabalaleli bakaStudio 7. Mina igama lami nginqobe izitha kancube. Ngobulawayo hayi nami ngingumshayeli wempolompolo, umshayeli werole. Le nto le iyasihlukumeza zihlobo zethu le yokuthi sithi nathi sizama impilo, sithi laba bantu ngomakhelwane bethu babe basihlukumeze basishaye kabuhlungu kangaka basibulale, besishayela ulwazi lwethu ngoba bona ma bephiwa lezo zinto ziyabehlula. Sibe sesithatha ke thina senze lezo zinto bagcine sebesilwisa futhi. And le nto ibuhlungu zihlobo zethu le ibuhlungu kakhulu, kube kuthiwa mhlawumbe kuya ngathi kokamele mhlawumbe kube kuthiwa kuya ngami. Labantu nathi kube nje siyathi khona le gate ekhaya noma yiphi number plate eSouth Africa makuyitruck, nathi senze njengabo. Makuwumuntu walana nathi sitshaye sibulale. Kodwa thina njengoba kasikhuliswanga ngodlame yikho kugcina kusibanje. Kodwa zihlobo zethu kubuhlungu lokho okuyinto okwenzakala lapha, kubuhlungu kakhulu.
Linjani emsakazweni? Hhayi siyaphila nathi. Siyazizwa lezi zindaba abazikhulumayo lanela kuzeni emaredieni lasekela kuma-WhatsApp. Inkinga nje ukuthi abantu bangaphandle lana nabo uma sesifike lana sesifika siqholoza, umuntu usuke abuthi umuzi wonke azohlala lana akhohlwe ukuthi lana kwazodinga imali. Njalo nokungaziphathi kahle kwethu thina ama-foreigner fika lapha sesikhuluma intando yethu, abanye vela baqholoza bayenza izinto ezirongo, ama-trucks yithi ukusela yithi yonke into nokuvuma imisebenzi njengena engenamali eningi yikho kwenza ukuthi mhlambe la abantu balapha lawo begcine bangasathathwa ngoba bona bathanda nokustrike. So thina sesistrike nemali encane seyithatha. So yizo ezinye izinto eziyinkinga abantu bakithi. Nami ngiyi-foreigner ngibuye esholosha. So ingozi esibhekane lazo abantu bakithi noma abantu bangaphandle kwaleli lizwe.
Ya, 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 ya. Ubelieve kawule lo, ubelieve kawule lo. Awukwazi awukhuluma uthi ufikela isikhundla sakhe kuphela ukuthi bahlale betshontsha, betshontsha imali yethu eZimbabwe. Sibuhlungu kakhulu ngakho okhulunywa ngubelieve kawule. Idefenda umnangakwa esenza izinto ezimbi elizweni. Siyahlupheka kathesi. Nguye upresidenti omuthi owangena ngobubi nakathesi lokhu esenza ububi ebulala uyaziqinisa ngakho thina since 1980 sasikwazi ukuthi umgabi wenziswa izinto ezimbi nguye umnangagwa yena lo uhlezi esihlalweni kathesi uwafakwa ngamasotsha umgabi wakhuluma ukuthi udingane emasotsheni ufuna ukuthi yenza ikhulu yikho okwenzakalayo amazwi kamgaba azange iwele phansi. Siyabonga.
Alawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inamba zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina e-Boeing ithi isiseduze lokulungisisa inkinga ezibangele ukuthi indizamtshina ezimbili ziwe emoyeni kufe abantu abanengi. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwamaprofita okuthiwa enza izimanga. Sixoxa lomnumzana Believe Gawule, ye liyamazi eyandise ukukhuluma ngezombusazwe, kodwa lamhlanje ke sithe sixoxe laye ngezecaweni.
Lapha okukhona ngento ezinjengozo khona lokuthi abantu badiba umuntu uvushiwe ekuseni, okunye udlisa inyoko, omunye uthisa lokho, omunye wenzana. Ngabantu labana abanye bathi bona bayenze umuntu esigoga wasukuma wahamba. Ngabantu labana abadinga imali besebenzisa ibizo likaNkulunkulu, abayenza amabhizinisi ukuthi badonsa abantu. Yikho awusuzwa abantu bethi bona sebekwanisa ukwelapha umkhuhlane we-AIDS, basebenawo umkhuhlane umuntu wakhona, besenza njalo bakhulekela la bantu bayenzane. Ngabantu labantu abathuma imali ebantwini, abantu abangalalutho. Omunye umuntu wathi, omunye ubaba wathi, khangela amachechi la nala amachechi amakhulu kakhulu, abantu bakhona abantu abahluphekayo, kodwa bona abantu bakhona bonabo abantu abalezimali zakhona ezimangalisayo abazinikwa yibo bona abantu abahluphekayo. Abantu abahluphekayo laba banika abantu labo imali ukuthi banothe kakhulu kumali khaya, bangcolile banuka, bagcina abantu ngokuhamba besenza izinto zikasathane. Asomachechi la amaningi akhona nje ngamachechi alosathane phakathi, hayi izinto zosathane abahamba besiwavusa abantu abasileyo. Ngokunjalo abantu sebelahlekisa abantu, abantu sebephaphatheka behambe bebalandela begcwala khona ngabe banika izimali bayenza ibhizinisi abantu laba. So singakadinga indlela ezinye ezingcono zokudinga imali kulokusebenzisa ibizo likaNkulunkulu.
Ngezinye indlela utsho ukuthi wena awukholwa ukuthi ikhona enye isonto engaba ilo mfundiso ongenza izimanga ezazikhulunywa eBhayibhelini?
Engikubonayo ukuthi khonoko okwenzakalayo kunjengokuvusa abantu bafilele ukwenza nezinyoka nani, hayi ngamasalamusi nje kuphela. Akula muntu elamandla okwenza konke khonoko lokuthi umuntu ogogekileyo asukuma akhambe. Ngamasalamusi bahambe beletha abantu babo ngamasalamusi abakho babalawo amandla okwenza lokho. Amandla nalana akaNkulunkulu awabele kuzeya amandla ukuthi kuthiwa khona ukuvusa abafileyo ukuthi ngigoga sihambe kanti, abanawo amandla nalawo. abantu nje abahuga abantu ukuthi babuye eduzane nabo bezoba xonta imali bedinga izimali ngamachechi adinga izimali ngamachechi abogalatshani abogalatshani sebebaningi yalo wonke umuntu kade esocabanga ukuthi enza imali sekhumbula ichechi yibobona amachechi wakona sokuyamabizo amaningi sokugcwela imihlaba wonke amachechi kuphela
kodwa abakholwayo ke ukuthi kuyayenzakala ungathi ngabantu abanjani babebenzeni ukuthi baze bagcine bekholwa la yonke into eyenziwakala
bayabe abantu laba abakholwayo ngabantu abakulezinto ezenzakala ezibahugayo babone ukuthi izinto zezo mhlawumbe ziliqiniso zingasiliqiniso ungakhangela nabaprofiti abenigeria abaningi laba bathengisa abantu amasalamusi lamafilimu amanye ayisabekayo abantu bengabona bethatheke beron kwabo bengabona khonoko abantu bengathatheka khonoko ngakhonokho hawu sebethole indlela yabo ukuthi bazuze izimali kibo laba bantu kuba into injongo yabo ukuthi beyenze imali ikubona bonke benothe benuka ngemali abazithathe bathi nabahluphekayo
kanti khona kwenzakala njani ukuthi kutholakale ukuthi abesifazane yibo bakhanya bebaningi abaya ezisontweni lezi njalo bengamakholwa awakho konke okwenzakalayo
abantu besintwana bayathatheka yibo abathathekayo ngobuningi babo ekutheni entweni zonke eziqalayo nezifikayo bayathatheka babethela ukuthi hhayi laphana kunje yikho ubona kuqala kusiba lo mfundisi bana wayefithi yena lo angel wana wayefithina owezimbabwe lapho wayefithina uyangikhohlwa ukuthi sengiba ntungu banilwane wayethi uyakhulekela ukuthi imali nxa yimali utheli $18 uba nemali terms I don't know so konke ngokwana abantu babegijima besiya khona ngayo bengayikhonza unkulunkulu bethi yayenza izinto zabo ezingabauthi nxa mhlawumbe engawabhalisa abanye bathi banothe badinga ukuthi banothe bachechi la abantu banjalo kanjani into ezinikazenezo kodwa ke ukukhonza vele khona entweni zakhona zenezo akukho ukukhonza unkulunkulu ikukhonza abantu abathile kubona imfanekiso yabona abanikazi amachechi yesi igcwalisa emdulini sigcwaliswa ngaphi yonke into sokukhonza bona abanikazi bamachechi lawa ngoba sebebabulela ingqondo abantu laba babulela ingqondo ungakhangela khona pha ezindaweni nginanzelele kobulawa ethola kuyeziqumbiqumbi eziningi abantu bakhona sebebulewe ingqondo sehleyabulawa yibobona abantu babatshelayo ukuthi lapha lokhu kuyikho ande bekubone sekuliqiniso khonokho ngokunjalo besebehuga labo abanye labo abanye bethatheki labo abanguthathekileyo bethatheki abalandeli bedosele entweni engayisiyo amachechi engiwabonayo yena lamachechi ayevele khona layizolo yiwo amachechi akhona sibili alokukhonza aleqiniswa izinto na abanye ngofejafeja la
alo-ke ngumnumzana Belief Gawule ubexoxa-ke kuhlelo lwethu lapho obesihlaziya udaba lwezamaprofita kusasa sigqiba inhlelo zethu thiyani indlebe lizwe ukuthi siyaba selobani kwesulwa kwamacala umhlabeleli njalo engumlingiswa emdlalweni kamabonakude othiwa Empire uJustice Smollett obesetheswa amacala alithumi lasikhombisa okuqamba amanga sokuthiya ilizwe leMelika lile mibuzo eminingi ethi kungaba sokulenkohlakalo na elizweni leli. USmollett ubikwa waqamba amanga ukuthi wabanjwa inkunzi ngabantu abangaziwayo bamtshaya bemhlukuluza besithi unsundu njalo uthandana labayibulili bunye. Kodwa kwatholakala amadoda amabili adabuka kwele Nigeria esithi abhadalwa nguye uSmollett ukuthi benze ingani bayamtshaya wasebotshwa. Kodwa ngolwesibili umthethwandaba uthe uSmollett kalacala. Lokhu kudale imibuzo yokuthi kusebenze imali na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Udaba lolo lakandoda lo Smollett lube yinsindaba phendulo. Kodwa mina engikubonayo yikuthi amapholisa asuka asedlulisa amalawulo owanikeza ama-lawyers iloophole ukuthi angene. Ama-lawyers ngoba ahlakaniphile, amapholisa ahlakaniphanga. Amapholisa uzakhumbula le ndaba ka-O.J. Simpson ukuthi kwagcina kusiba indaba ye-glass. So ngibona ngani la mapholisa lapha enze same mistake. Lo mayor into mzulu umeya ekhuluma ukuthi lokhu akulunganga. So bagcine besiba yingxenye yendaba bona befanele bayenze umsebenzi wabo. Bagcine lapha bagcina khona. So, khona ani likho kube le mistake khona lanxa abanye bethi kube lokutshintshana kwezimali kodwa ke you know akwaziwa muntu
ye kodwa wena ubona ungani kakwenzanga yini lokho okuthiwa wakwenza ukuthenga abantu ababhadala athi bamtshaye ubona ungani kakwenzanga khona
ngalokhana abakutshengisayo nge evidence ekhona kuyakhanya ukuthi waba lesandla kikho ngithebo akula muntu ongakwali ukuthi waba lesandla kikho kodwa kanye abona amapolisa ehluleke ukuthi aba le evidence mhlawumbe ukuthi la namajaha ase Nigeria ale connection la lo muntu and futhi ungakhubula ukuthi lindaba yagcina sidlala kakhulu ku media so ingadlala kakhulu ku media ama lawyers agcina ethola ithuba khona pha
ludaba luzaphela njani sizabona kuguqulwa yini isigwebo esasikhona kumbe zuzahle lube ludaba osolu kungasakhulunywa langalo
ludaba esizabe lokho selukhangela sihamba angilulandelanga sibele ngokujula kangako kodwa mbona sizabe lokho silandela sisizwe ukuthi uhamba njani ngoba kuthiwa there were 16 charges okungukuthi ukuthi
manje kungakutshengisa na ukubana ilizwe lemelika lalo selifuna ukuzifananela lamazwe afana leZimbabwe labo Nigeria okuthiwa khona ngxawu lemali awungeni vele jene
iyazi ukuthi ngizayo kudanisa ilizweleli vele liyafanana kwesinye isikhathi liyedlula wona la mazwe esiwazi ngendaba ze-corruption yikuthi nje akababanjwa kwesinye isikhathi imali ihlezi gijime umthetha phansi uyakhumbula abantwana laba abantwana laba abantu abanothileyo ukuthi abebengangeni bebengabhali imihloliso yeyunivesithi benika abaqeqetshe izimali ngabazali babo so ngokwenzakala ezinye izinto ezenzakala lapha ekhaya sasithi sebe singamangala ukuthi kuyabe kwenzakale njani so ngibona ngani mina ngibona ngani lizwe leliyedlula nala amazwe esiwatsho thina singasilokhu esingisuba ncane kule corruption sesifika nje but laba abantu baphambili kakhulu ngecorruption la
nxa icorruption yakhona iphambili njengalokho okutshoyo kanti kungani ingabonakali kakhulu emgwaqweni lapha ungamiswa lipolisa awungeke wathi okuyimpondo kumbo okuyi $10 nje okokuthi nanku umpolisa hambe yona tutshwala utshiyane lami asikuboni kusenzakala lasemahofisini kumbe ngaba ngayezithupha kumbe ngawani asikaze sikuzwe ingabe isenzakala ngaphi i-corruption yakhona
i-corruption yakhona is more corporate iphezulu kakhulu sebenzisa basebenzisa ipenseli nxa kadulalele futhi izindaba anti uzwile ukuthi ukhulunywa ngama-town halls e-New York abantu abamnyama ukuthi kubotshwa kwabantu abamnyama kwenza imali kakhulu kwezinye izindawo ukuthi ubona abantu abamnyama bebotshwa kakhulu kuthiwa is a money making scheme ntebona it's a collaborate scheme so but angiku lokho but ngisho ukuthi into yangikhona awusozoyibone wena ngamehlo ntebo ngasozoyibone ngamehlo lalawa even lalawa bama-drugs ntebona ama-drugs ayedlula khona apho uzokuthi ayedlula kubo-New York ezayasuke khona e-Los Angeles azayangena e-New York ngama-trucks wona lawa ngenxa yokuthi kuye kulokhu ubhadalana okukhona abakhulu bama police uzokuthetha nje zedluliswa so ngisho ukuthi kuphezulu kakhulu kusesigabeni esingasaziyo thina oh ngicela ukuthi ngibingelele abangikhaya ubaba umkhwananzi eGwanda ongezwa kuhle bonke laba konkiwane abahlala bendlalele umthunzi u-Abraham Kiwane bonke nje abangaziyo ngithi liphile kahle siyalikhumbula ngapha eMelika
kusandile wasebo. Hayi, lati sibongile. Lo ke umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ube xoxa ke ngodaba luka Justice Smollett. Singagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo. Abokuza kwele South Africa baqhubeka bedlela evalweni kulandela udlakela oluqondiswe kubo ikakhulu edolobheni leThekwini eDurban. Inhlanganiso ephathisa uZulu eManicaland ngoncedo kulandela izulu elesiphepho ithi kayibonanga ukwaba okulobandlululo kulandela imbiko ebesibhahile ukuthi ibandla lezanu PF lincitsha ukudla abanye amabandla amanye ikakhulu abe MDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni ntambama ngowa Fast 7, igama lami ngu Chris Gande.